Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu komfanekiso wevidiyo olabasekeli bezanu PF betshaya islogan besithi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Tsamisa kumele asuselwe amanqe abulawe.
IZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalitshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi.
Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ukukhokhela imandla le-ANC ngomvulo uthiye abanye bele mbono ehlukeneyo ngalokhu okwenzakeleyo.
Esikubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla.
Umbiko owethulwe isigodlo sommeli weleBhilithani othi amatitshala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo khonale kweleBhilithani usudale ukuxokozela.
Ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayibona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC selisole abasekeli bezanu PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana betshaya islogan besithi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Tsamisa kumele abulawe. Ivandla le-CCC lithi isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi ivandla lezanu PF liqoqa udlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli bezanu PF laba ngoba betshotshozela udlakela. Kunyanga esanda kwedlula kulelunga lebandla lezanu PF uMnumzana Upton Mashayanyika laye okhulume komunye umhlangano esithi uTsamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu amapholisa athembisa ukuphenya lokodwa lanamuhla uMashayanyika kabotshwanga. I-CCC ithi ukungabothwa kukaMashayanyika labasekeli bebandla lezanu PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla lezanu PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselengxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Bhebhe.
Engingakutsho uNtungameli ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalitshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi ziphithwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumiki ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi bale kuhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa ubuhlungu. Sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa lokho esingakufunini. Okusikelayo ukuthi abantu bezimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bazimuke amakhwapha bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakunasizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezinokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinya, yibuqinu, yibubulali, idlozelibi, idlozigidelandlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokhu abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umgubho ayintubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayabulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu bezimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izabakhona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli weZANU-PF ke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe. Amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo. Amapholisa asathathelwa ibilo lawo. Amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Alo ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alitshotshozeli dlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifune uChamisa abulawe. Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa kukhetho lwebandla ngomvulo ukuthi aqhubeke ekhokhela ibandla lakhe elibusayo ele African National Congress kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabamabandla aphikisayo kulelo lwizwe, njalo ele Freedom Front plus lithi kubonisa ukulwisana phakathi kwe-ANC. Ibandla le-Democratic Alliance izolo lithe umongameli Ramaphosa kufanele asebenzise leli thuba ukufeza inhlelo zokuthuthukisa ilizwe, kwathi ele-COP lamtshayela ihlombe lathi sokufanele aqedise uphenyo lwenkohlakalo. Umkhokheli we-EFF umnumzana Julius Malema utshele abalandeli bebandla lakhe izolo ukuthi ukunqoba kukamongameli Ramaphosa akutsho lutho kubo. Ukuhlaziya lolu daba lekusasa yebandla le-ANC, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo wakho ufuna ukwazi ukuthi ekhethwe kanje waphiwa lethuba lesibili uzokwazi na ukuthi akhuphule izinga losekelo lwebandla lakhe. Lokho kunzima ukuthi umuntu akusho ngokuqiniseka, ngoba esikubonile ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba ngumongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla kakhulu, okusuke kwenza nokuthi ezindaweni eziningi kakhulu kakhulu ezise madolobheni kubanjiswane ngokuphatha lezo sigaba ezama metro. Kodwa kumele ngikusho ukuthi lento yona ingabe iqale kusaphethene ubaba uZuma, kodwa ke kuthe maso kufika eParliamente kusukela nje ngembali yonke ye-ANC 94 kuzofika manje i-ANC yayikazithole usekelo olwehle ngesigaba i-ANC ehle ngalo kukhetho ngesikhathi ikhokhelwa nguSiri Ramaphosa. Mhlawumbe njengoba sethole ithuba lesibili kukhona okuthile azokwenza ukuthi akhuphule izinga losekelo, kodwa ke esikwesabelayo abanye ukuthi ibandla leli liqhakazeke phakathi okusho ukuthi ke ngaleyo ndlela akululu ukuthi abantu balivotele, ngoba abantu abangamalunga ANC bona ngokwabo badabukane phakathi ababambananga okuzokwenza ukuthi liqhubeke lisehla ngosekelo. Mase sibheka futhi ezigabeni ezinjengase KwaZulu Natal, sibona ukuthi indawo eziningi abantu bakwaZulu bakhethe ukubuyela bayovotela iNkatha Freedom Party. Zikhona izigaba eziningi zama municipality ezisuke zawela ezandleni ze-IFP ngemva kokuphuma ebukhokhelini ngukamnumzana uJacob Zuma.
Kuzaba lula yini kuye uMongameli Ramaphosa ukubuza sesikhangela abamphikisayo phakathi kwelakhe ibandla lamabandla aphikisayo?
Sonke sivula amehlo siyabuka ukuthi sibone ukuthi lokhu uzokwenza kanjani, ngoba ukuqhikezeka kwalo lokhu yikho okubangela ukuthi kube khona izingqushungqushu zonke esizibonayo lapha eSouth Africa, ikakhulu imizamo yokufuna ukuphatha ngochuku lo wake waphatha umnumzana uJacob Zuma, indlela aphathwa ngayo yesuka yenze ilizwe lingabambani nabalandeli bayo i-ANC bangezwani, ngoba kusuka kucatshangelwa ukuthi kukhona uhlelo oluthile nje lokufuna ukumchukuluza bamhlukumeze aphatheke kabi mhlawumbe ngezenzo ezithile okucatshangelwa ukuthi wazenze ezigoqela ukukhwabanisa. Kungakho ke kubalekile ke ukuthi mayisethe wangena thole indlela yokuthi alibambalise leli bandla, ngoba kusikuyiwa ekhethweni luka 2024 abanye sibona sengathi uxhaso lwalo luzokwehla ukudlula lokho esesike sakubona phambilini. Kuyacaca ukuthi i-ANC ngeke iphinde ikwazi ukuphatha ibuse yodwa ingamanyananga namanye amabandla. Yikho esibona sengathi kuzokwenzeka ukuthi uhulumende olandelayo oka 2024 uzokuba ngobambiswano mhlawumbe sebebambisane labo DA namanye amabandla aphikisayo.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umbiko wethulwe isigodlo sommeli weleBhilitane othi amatitshala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo ukuthi asebenze khona le kweleBhilitane usudale uxokozela, ababalisi bedinga ulwazi ngalokhu. Kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula, amatitshala ngamakhulu amabili aphiwa umsebenzi kweleRwanda. EleBhilitane lithi lizaqatsha amatitshala avela eZimbabwe, Ghana, Nigeria leSouth Africa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS, umnumzana Themba Kuye Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele baye khona. Okwembiko ephumayo le eBhilitane dinga ababalisi, thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuya dinga idlelo elihle njalo thina njenge-athuzi asingeke sibe ngqabeki
kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayi khona
okwezidingo ezifunwa yiBrithani asikavi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqeshileyo ole diploma wazibekisela isiya phambili waba lama degree kumbe waba le masters yakhona ulamathuba angcono ekutholeni lowo msebenzi hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge athuzisa dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku embassy yakhona le Brithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle
ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi baye sebenza kwele Brithani
ababalisa abafuna ukuya eBrithani athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-agent sokuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali sibona kule link ye-advert leyi ngokunjalo umuntu kangene alandele indlela eqondileyo yokudinga umsebenzi axhumanele embassy nxa kunzima sibile sebone ngani kuthiwa yena akakwazi ukuthi angancedise kanjani angadinga umuntu ukuthi amncede axhumanele embassy yeTurkey i-embassy yeBrithani izamnikeza okudingakalayo ngoba ivele kulomunye umbiko osuwubonileyo ivuma ukuthi iyazi njalo iBrithani idinga ababalisi labeZimbabwe bayadingakala ngokunjalo kabadinga umbiko oqondileyo i-embassy ngabasiza nxa sebefike khonale eBrithani baqhathe siyabakhuthaza njalo njenge-athuzi ukuthi bafike bajoyine ama-trade union akhonale ukwenzela ukuthi batholwe ukulwelwa kumalungelo abo ngendlela eqondileyo
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sengilikhangelela ke okusemaphephandabeni okuphuthumayo iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulomama oleminyaka engamathumi amathathu lambili 32 obelethe abantwana abane uPatience Mutineripi udinga uncedo lokondla abantwana bakhe abangabafana abathathu lontombazana oyedwa iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende kanamali yokupha ingatsha zakhe ukuthi zisebenzise njengalokhu okwahlelwayo kuluhlu lwendleko ibudget iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi untombazana owantshontsha ingane yalabo ayebasebenzela le mota yabo kobulawayo ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Sanibonani Studio 7 njani Studio 7 kuyo zonke indaweni kuzwayo thina siyaphila sibona nje uNkulunkulu kuphela osinikeza amandla hayi sithi lathi sibeke nokho siyabe sikubona Studio 7 hayi nangizala ngisitsho bakithi ukuthi kanti vele empeleni siyake size nakhona pha kubo-South Africa iqembu elibusa elifana labo-ANC uze livume ukuthi hayi siyakwazi impela abantu ukuthi zisaziningi izinto okumele sizilungise njenge-ANC akungeke kulunge sokonke ngewanti njalo siyababona labantu abayiphula imphetho ku-ANC bayabotshwa kade kuZANU-PF obaba ikakhulu obaba ugawule laphana iZANU-PF kuye ubaba ugawule ihlala irayithi kokuphela akakaze wavuma ukuthi yesi siyakwazi siyiZANU-PF kule ndawo eziningi ezisafunakala ukuthi sizilungise njengezithengiso ezathengisa abantu yena kuye nje ihlala imayethi khona akulanto abangayifunda ku-America umdala lo kumbe ngumdala kumbe ngumfana yesi siyakwazi ukuqhatshiwe kuZANU-PF akufuneke sikubalekele lokhu
Studio 7 linjani basasazi nabalaleli kuyo yonke indawo silithanda thandi ngomsebenzi eliwenzayo lisiphawulela indaba zishisa nikhuluma lo Mr. Fire likhuluma lo mlilo ophuma laphana elubhane endaweni yasebhuku lapho kwasho owamnyamalala khona ulogengula ngikhuluma kwamanje ngisegoli siyazizwa izindaba ziyaphuma ziyakhulunywa mina ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba olenziwa ngabomonzoro laba bantu bathandekayo basebenza imisebenzi yabo ifana leyamaxoxo waye ngitsho njalo ngoba ixoxo angekube kwazi ukuthi lihamba njani njalo lidlanini imisebenzi yabo injalo okwamanje umonzoro angeke sibe mazi ukuthi ungukhala bani kapenda ngoba uthi yena uyi-opposition party kodwa imisebenzi yakhe ibonisa ukuthi uhambisana leqembu elibusayo umbuzo wami uthi why yena engahlukunyezwa if my opposition party njengamanye amaphathi ahlukunyezayo yena akahlukunyezwa angeke umuzwe ekhuluma angeke umuzwe esenzani uthule nje kuphela njengamanzi esiziba seduze lapho bayakhona ngiyabonga Studio 7
sanibonani Studio 7 sanibonani Studio 7 igama lami ngingutalent mbeu kuzalongzwane bidi bridge Studio 7 nginenkinga enkulu kakhulu engivele Studio 7 ngesikenyiwe ngadathelwa imali ku-akhawunti leyo mali engithathiwe ku-akhawunti imali kade ngizimali zabantu zezitokofela kangena umeseji lo usithi wona mina ngiwile i-laptop ezoma 30,000 ngi-apply ngiqalisele ilokunjani lapho amafomu akhona through internet ngayiyeza yonke le nto leyo kwathiwa ifees engizoyibhadala i-R50 ngayiyeza yonke le nto leyo aqalise afuna lapho okufunakala khona i-account number ngayifaka ithe ma sengifake i-account number abantu labana bazange bedose lo R50 bavele badose yonke imali kade lapho ende imali kade lapho kade kuyimali ezitokofela ebebecelela ukuthi bacala ukuthi mangibambe emsebenzini kade sihlala sengidlala ngibamba leyo mali leyo so umoya wamibuhlungu ngoba manje sokumele kushiyele imali zezitokofela abantu sebecala ukuthi mhlawumbe ngidlile imali yezitokofela angiyidlanga abanye bakhona sokungabantu sengiphilela evalweni sokungabantu impela abangangilimaza kakhulu ngoba akusezwa nami yabona akusazwami impela and sengingamana ngilinyalo zokungabantu kakhulu ngaleto le ngoba angilali ubusuku nemini Studio 7 ngiyohambisa imali yabantu so bengicela usizo Studio 7 ukuze ehlise nangokusithoba imina othalenti
salubonani ku-Studio 7 enjani lonke bantu bakithi eZimbabwe yabonga izindaba lakho konke esikuzwayo mina laba abathi umgabe ungcono kulo mnankoko amvumelane labo ku-5 years engale ehluthe umbuso womgabe ngoba umgabe kunje wayesebulele more than 50,000 emathekelelendi abantu behlukunyezwa libutho le-National Army lele-Gugurahunda behlukuluzwa even ngamapholisa awe-ZRP behlukuluzwa ngama-CID angikhulumi ngama-CIO ngoba bakhona abangakithi ekhaya emzana labo namanje abekho wayesebengasekho vele u-5 years yakuqala kamgabe kwakunzima kakhulu kwakwaze kwabulawa namakhomanda ezapho amanye abotshwa amanye aphuma ngenhlanga angikhulumi laba babilwela inkulu le abanye babefike abanye bechayi bayizilima vele kwakungayenzi sasisaba amasotha sasibaleki veli sawabona kodwa manje angikabona umuntu obalekisa ocha awukabi labantu 50,000 abatshonileyo so ubungcono okamgazi 5 years yakhe yakuqala ne-5 years kamnangakho yakuqala alibuqhathanise sibo secondly umgaba othethe ilizwe leZimbabwe lungunumber 1 e-Africa walifaka kunumber last so kungcono bakhe khonapho babuyibuphi engicabanga ukuthi bathi umgaba wayengcono ngaba bevele besapota izanu njengoba izanu zibhazukile yaba yi-CCC-lizotshonjalo kodwa babengekho kuzanu ngicela leke libuze kumba umuntu olwazi kahle udlame lukamgabe libuze phela abantu bezaphu belibuza abantu ababengamagorila cabanga yibo abazofakaza ngcono hhayi lizokuthi umgabe wayengcono umuntu wayelonyaka ngaka waxotsha belungu emapulazini wadistroya everything wathatha amafemu obulawayo wawaseharare abantu emabhoda betshontshela ama-fish oil lani so ake libutho ungcono kukamgabe nje njengoba mbali lento nje zibe ngu-8 owazenzayo ezingcono elizazi at least kungcono mbijana kukamnangakho ibhoda egodini iwamafezilbani nesiteshi sogeti siyakhiwayo i-1 nedamu lelishangane zambezi ilegwayileli ungcono sizobe khuluma ngakho ake litho ubungcono bukamgabe liwaziwe namakostorithi wonke owathutha wasiyara so ungcono bakhe buphi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika ikomiti yedalele senate ebicubungula umvukela wanyakenye e-January 6 committee isifumane owayengumongameli umnumzana Donald Trump elamacala amane aphathelane lokutshotshozela udlakela lokugenqulwa kwempumela yokhetho. Leli dale seliqhubeze umthuthisi wesizwe ukuthi athonise uTrump ngoba belobufakazi bokuthi wephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi mpela uTrump usephoselwe esihogweni na.
Iqiniso sibili ukuthi abekiwe amacala la amane kumongameli uformer president uDonald Trump. Eqinisweni lapho bekuvele kukhanya ukuthi kuyamgombolozela. Bekukhanya kungathi kuyamgombolozela sibili ngoba into yakhe ivele isukela khatshana. Amacala lana awe-impeachment amabili esulayo ngoba laphana wayesagqoke ikepesi le eyobupresident isigqoko sekhanda le manje kathesi usengifoma nxa engifoma laphana kutsho ukuthi kungenzakala ukuthi isigqoko lesiyana nxa singasekho sesingamgombolozela imicijo abayibekileyo yonke mina mbona ngathi isiqiniso lokuthi kungaba le criminal activity ayenzayo uTrump. Akuthiwa lokuthi kungaba kuvele yayikhona ngoba nxa ungupresident ungumongameli welizwe uyekela abantu bebhidlisa indlu yephalamende njengakhona ukhe uyabe usithi wenzani uyabe usithi uthi angithi kwakuthi kuyatshengisa nje zona ziyani ingqondo zokuthi yena wayevele efuna ukuthi ayikhulu efuna ukuthatha umbuso ngenkani esebenzisa amanga esebenzisa khonoku akusebenzisayo yikho ke kwayangisa ilizwe leli kakhulu ngoba ilizwe leli angithi belingathi ngu-big brother nxa kusiza kudemokrasi ukuthi khona idemokrasi inje idemokrasi yenziwa so idemokrasi kuhamba kunje yena wasebakhupha kuleso simemba ngokwenza khonoku kuyani okwenziwayo yikho mbona ngathi mina uzangena ekuthonisisweni okube kusegcekeni lapha ukuhlakaniphe ngubonileyo laba be-DOJ abe-Department of Justice ukuthi bahle bakhetha lo ujaha uthiwa uSmith ukuthi akhangele indaba le uzayikhangela njengakhona lokhu
manje ngokubona kwakho khona lokhu osekwenzakele kungaba lo mthelela na kukhetho oluzayo
mina mbona ngathi lokhu kuzakwenza ukuthi kube lo mahluko kancinyane esigabeni sokuthi ama-Republicans akhangela njani undodalo uTrump. Ula mazabota zake wana lama luchwane ngoba nga unga kangera ushe ushe zibi iona i Republican Party. I see wubwonke abasegela loku isi ubuzongzong loku buka Trump. I 30% yabo yye usegela loku. So uzabonaga la kwenye lupan. Mina ingati ngumelele sibili nga sisonke laba esiza ubugela nga ma primaries ama Republican. Nga sebempikisa lapano Trump abanye labo sebefuna ukungena ukuthi ba electwe babe ngo president. Ngibona ngathi ngikona bezatshelana abakudle ebusika khona phansi ngoba babemsekela phela kabazange bamsole entweni yonale ayingenayo. Manje kathesi ke njengoba kuzabuya labo sebesifuna phela isikhundla zona ziya sizabona ke khona lapho ngikona bezatshelana wonke ababekufihlelana khona lapha. So mbona ngathi kuzaba le effect sibili okwinto lokhu ngoba ngithe ngiyakhangela i-television yabo le okuthiwa yi-Fox 4. For the first time bakhangele wonke ukuchajwa kwakhe uTrump bekubroadcaster umhlaba wonke.
Hayi, siyabonga mnumzana Raphael Mthombeni esidubela ke uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.